sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlawumbe ku-8 Mpalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi ilunga lalo uSylvester Chiwundiza uthunjiwe elokishini le-Epworth eHarare ngolwesine watshaywa kwabuhlungu wanathiswa ijefu.
Lokulunga lethu le-Epworth elithunjiweyo umalume ka-Anasande lo wayekhethiwe ke ngumongameli uJanis Otabe ngumeya we-Epworth wathutshuthunjiwa izolo ntambama wagongodwa yizigebenga wasilela esibhedlela.
Amagqwetha kaMnumzana Sengezo Thabangu athi ukuvinjwa kwamalunga ebandla le-CCC ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections olwangomgqibelo akusoze kuguqulwe lanxa sebeye emthethwandaba kuyaphikisa lesi sinqumo.
Elandelayo kathi ngeyokuthi laba abaqothwayo bengasebenzisi ibizo lephati ukungena kunomination laku-election elandelayo mhlaka 9 ngeSaturday.
Kodwa ibandla le-CCC lithi uZulu engadeli inhliziyo ngesinqumo somthethwandaba.
Isinqumo esidakiweyo ngasila lokuba yinjani, and thina njenge-CCC asisilandeli leso sinqumo, njalo ayisiso sinqumo esizasigayida ukuthi kwenziwani phambi kwakusasa.
Ele South Africa selicele izihlobo zikamnumzana Talent Moyo odabuka eKezi lomnumzana Felix Nkomo ababulawa eDeep Sploot ukuthi baye endaweni lapho okwenziwa imininingwane yesendo ama DNA tests eJohannesburg. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-CCC lithi ilunga lalo uSylvester Chiwundiza uthunjiwe elokitshini le-Epworth eHarare watshaywa kabuhlungu wanathiswa ichefu ngolwesine. UChiwundiza ngumalume kankosazana Anasande owakhethwa ukuba ngumeya welokitshi le-Epworth kodwa wasuswa ngumnumzana Sengezo Thabangu. USande wasuka emzini wakhe wayaphephela endaweni engaziwayo ngoba ebikwa ezingelwa ngabalandeli bebandla lezanu PF. Sixoxele isikhulumeli sebandlaleli umnumzana Promise Mkhwananzi ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Yebo, kuneqiniso kulelunga lethu le-Epworth elithunjiweyo umalume ka-Anasande lo wayekhethiwe ke ngumongameli uJanis Otabe ngumeya we-Epworth wathutshuthunjiwa izolo ntambama wagongodwa yizigebenga wasilela esibhedlela. Sizamele ukuyaripota indaba le emapholiseni, kodwa kamapholisa alile ukwamukela iripoti yethu esithi wona kumele abuye yedwa iloba elwela empilo yakhe bafuna ukuthi abuye yedwa enkamba azoziripotela yedwa. Sasesicela kamagqwetha ethu ukuthi ayibambe lindaba.
Ulimele okunganani ngoba sizwa kuthiwa kukhona njalo okunye akunathisiweyo?
Yebo, kukhona kumphandle umzimba wakhe kale malambo nolimalele engaphakathi ngoba kuthiwa unathiswe itshefu, kodwa sikakwazi ukuthi itshefu le enathisiweyo imlimaze kanganani. Indaba yakhe isemadokoteleni asahlola ukuthi babone ukuthi ukulimala kwakhe kunganani.
Manje njengoba lisithi amapholisa awangani awayamukelanga udaba lolu, lina liliza luhambisa ngaphi? Kukhona yini liza kwenza?
Sizabe silokhu silwisa ukuthi siripote emapholiseni, but silokwazisa ezinye inhlangothi ezinjengabo-SADC labo-International Parliamentary Union lamanye nje ama-organizations atshiyeneyo okwenzakalayo eZimbabwe. Kodwa kuqakatheke kakhulu ukuthi sifuna ukukhuthaza izakhamizi labahlali lama-residents ukuthi bengavumi ukuthi omunye wabo athunjwe bekhangele, ababuthane vike babophe bani ukuthi hayi akula muntu ozabe ehambe ethumba abantu ebalayinini lesigodlweni lapho esihlala khona sikhangele. Indaba yokuthumba abantu kufuze iphele eZimbabwe.
Manje ngokuzwa kwenu kuthiwa kuhambe njani? Baphongumsukela yini kumbe kukhona lapho kade ekhona kule mbuthano kumbe into enjalo?
Baphongum umsukele esendlini besithi kumele aqambe lapho kulo anasande kodwa lo abavele bemdinga kakhulu wasesala ukuthi ngakwazi yena ukuthi uanasande ungakho yikho ke sebemthatha besiyamhlaba ke bemthela itshefu emzimbeni wakhe
yena uanasande ulokho ecatshile
uanasande ulokho ecatshile ezama ukuvikela nokulondoloza impilo yakhe ngoba laba abamdingayo khanya bazimisele sebuthi bambambe bamhlukuluze ngike ngakhuluma laye efonini namhlanje ekuseni ifuna ukuzwisisa indaba yokudingwa kwakhe wangichasisela ukuthi hayi ucatshile bafuna ukumthumba bamhlukuluze kakhulu
lo ke ngumnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla le-CCC Igqwetha likaMnumzana Sengezo Chabangu uMnumzana Ngqobani Sithole uthi ukuvinjwa kwamalunga ebandla le-CCC ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections kusoze kuguqulwe bengaze beye emthethwandaba njengalokhu asebekwenzile kuyaphikisa lesi sinqumo. Umthetho uthi isinqumo somthethwandaba silakho ukumiswa nxa singaphikiswa. Kodwa uSithole uthi isinqumo sayizolo asiphikiseki. Ake sizwe amazwi akhe.
Okwenzakeleyo ukuthi kade kule ndaba ezimbili enkantolo e-High Court eseHarare. Eyokuqala kathi ngeyokuthi ku-Interim Secretary General we-Party i-CCC engasebenzisa amandla akhe ukuthi laba abangasema-members e-party babaqotshe e-Parliament, ku-Senate lakuma-municipality atshiyeneyo. I-order yonaleyo igrantiwe ngu-Justice Chitapi. Then elandelayo kathi ngeyokuthi laba abaqotshwayo bengasebenzisa ibizo le-party ukungena ku-nomination laku-election elandelayo. Leyo mhla ka 9 nge Saturday iapplication yena leyo isigrandi abantu bonabo kabasoze babe bona
lo ke ngumnumzana Ngqobani Sithole igqwetha lika mnumzana Sengezo Chabangu kusenjalo iCommission yezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ibisithumele amaphepha okuvota ama ballot endaweni ezijeneyo zelizwe lapho okulokhetho khona kulamabizo amalunga ebandla le-CCC asexotshiwe Kodwa iZek ibikwa isithi amaphepha alamabizo la awasoze asetshenziswe. Sixoxele siphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Prince Dubeko Sibanda oligqwetha ukuze sizwe ukuthi bona bathini ngalolu daba.
Chris isinqumo esiphiwe ngoJustice Katio isinqumo esidakiweyo ngasila lokuba injani and thina njenge CCC asislandeli leso sinqumo njalo ayisiso sinqumo esizasigayida ukuthi kwenziwani phambi kwakusasa esikukhuthazayo ukuthi abasekeli bethu bonke kabalungele ukuyavota ngomgqibelo besiyavotela amalunga awedale le-parliament namalunga awe-council ayiwo ababevele bewavotele lokho ukuthi uJustice Katio le-High Court 10 asilandakho ngokwabo bodwa lokho nxa kuyikuthi uyayehlula ukuthi kuvotwe nge-Saturday kutsho ukuthi izanu yabe isithe khona kuleli lizwe akusela mavoti so sitsho ukuthi siyabe sokufuza ukuthi sikhulumisane ngezinye indlela ezingelani namavoti sesiyabuyela kubo-1960 sesibuyelile kubo-Smith ababesiyalisa ukuvota okutsho ukuthi sokufuza ukuthi sisebenze ngenye indlela but okukhona kathesi ukuthi abantu bethu ngomgqibelo ngabahambe ngobuningi babo bayevotela ama-MP abo lapho kudikliwe khona ama-by-elections ngabahambe bevota ngobuningi babo ngoba ama-MP abo ayabe khona ku-ballot paper
manje umthethwandaba ungenza lokho esikuzwayo ukuthi bathi bona i-judgment yakhona le ayingeke yayenzwa i-appeal lizathatha nyathelo bani
akula nto krisi okuthiwa khona i-judgment le ayingeke yasuspendwa i-appeal akula nto enjalo uyabona laba bantu abangeke baluma bephozisa ukuthi izolo lokhu ukhikha ehamba emthethwandaba esiyadinga ukuthi emise izinto wafuze zenziwe uChief Justice uMalaba watsho wathi yena ukuthi khona i-appeal yonke iyasuspenda noma ikuyini obukayo kwenziwe yi-court ephansi so ke kutsho ukuthi yikho okwenzakalayo ke khona lokho kufuze kwenzakale ngaleyo ndlela abangeke baba ngendlela yabo bone ukuthi bona benza ngendlela yabo kube lendlela yabanye ngomgqibelo kulamavoti amavoti lawa ngokuyatshengisizana ukuthi hathi abantu kabayifuni yikho kuyakwenzakala abantu kabacume abantu kabajikame abantu kababe ready ukuthi behambe bevota ngeSaturday bevotela ukuyala ukuthi leli lizwe lingabi yiprivate enterprise kamnangagwa labantu bakhe kodwa akube lilizwe labantu bezimbabwe abantu bezimbabwe bahambe bevota ngabahambe bevotela iTCCC bevotela iTCCC eyiyo eqotho hathi leyi elufudo olufakwe esihlahleni ngumnangagwa ebesethi wakhona ngekachabango asila TCCC enjalo
lo ke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda isiphatha amandla sebandla lesiCCC njalo oligqwetha Ele South Africa selicele izihlobo zabazali abadabuka eZimbabwe ababulawa ngabantu eDeep Sploot kwele South Africa ngeviki edluleyo umnumzana Talent Moyo oyekezi lomnumzana Felix Nkomo wazalelwa eCholocho ukuba ziye endaweni lapho ukuthathwa khona imininingwane yosendo ama DNA test eJohannesburg Obesonta lababili laba kusonto yamapostoli umnumzana Mehluli Ncube uthi kukhanya kuzathatha isikhathi eside kungakabonakali ukuba imizimba le ngekabani ngoba ababili laba bagangadwa ngamatshe bachiswa ngamathaya ezimota Uncube utshele uGibbs Dube Studio 7 okunengi ngalolu daba
Lokho kusalungiselela baba into zangkhona sihamba kancane kancane ngoba bambile laphana abanye bami mina benibhizi nje ngisemsebenzini ngishayisa khona nje njengamanje kodwa into ekhona ukuthi bafuna ukwenza iDNA iDNA test so iDNA test yakhona ibingakayenziwa kusasa kufuneka abafowabo walaba abantu abatshonileyo kufuneka abafowabo so kumele bekhona kusasa and then ukuthi bazayenza kusasa angazi ukuthi bazobachecka kusasa kuhle kuphelele khonapho mbone ngani yinto elokuthatha isikhathi le esikhathini esiningi so angazi kusasa bazohamba bekhona and then sizezwa kusasa ukuthi uhamba njani ngoba sizoba le meeting sana
singathi ke ukhanya babathisa kuloko ukuthi vele abakhanya lokuthi longbani longbani
engathi akhanya ukuthi longbani longbani kodwa into ekhona into akade siyitheba tenayo ukuthi njengabantu ababhayayo lamagama abakhona kusho ukuthi manje ngoba i-government kuyiye beyabe besemoshari yase-government kusho ukuthi yibo abakwenzayo lokhu ukuthi nabo beze bethemba ukuthi yibo laba abantu esibafunayo
ye khonapho kodwa baziwa ngoba babe babili bechiswa laba so asebekudingisisa ukuthi kulowo ngubani nalo ngubani
yebo baba
so ungathatha isikhathi eside phela
asazi kodwa sizibazozama ukuthi kuncenga-ncenga ukuthi besenzele kube into ephuthumayo ngoba abadala ekhaya into esifana lalezo ukuthi kuthathe isikhathi futhi babe bengasaphathekanga kahle ukuthi mhlawumbe abantu laba bazobuya woro kanjani into esiyikhalelayo thina ukuthi besenzele masinya ukuze labadala labo benjani begelisa inhliziyo zabo bebonile
ye singathi kathesi ke babuthene ngapha abantu khona ngapho kule South Africa
okwamanje hayi akulabantu ababutheneyo kusho ukuthi ukubuthana sizaba le meeting yokusasa eyokuthi sicele izandla ebantwini ngoba liyazi izimali zangkhona kunje kungu-December kunzima labanye abantu bafuna ukuya emakhaya into ezifana lalezo ya kuthanda ukuba nzima sibili.
Ye, nxa sikhuluma nje ngesimo elikiso khona manje kwele South Africa, limi njani? Kuyalethusa kakhulu kumbe akusichazele sithi abantu abathini abadabuka eZimbabwe?
Khona kuyethusa, kuyinto ethusayo sibili. Ngoba abantu uma ungabe ukhonza lo muntu umazi ukuthi hayi lo muntu wasotsotsi akayenzi lutho, akatshontshi, akayenzini, uyazisebenzela umethodist job uyazisebenzela omunye uthola ukuthi uyasebenza nsuku zonke and then ubusuthola umuntu onjalo ebulawa kuba isimanga esikhulu kakhulu.
Umnumzana Mehluli Ncube ngokubandla lezokholo lwesiKristu elemisebenzi yamapostoli ubexoxa lo Gibbs Dube wa Studio 7 ese Deep Sploot kwele South Africa. Udaba lokuthi abeZimbabwe lezi zalane zakwele Botswana sebe zithekelelana kungasetshenziswa ama-passport kodwa izithupha lwamukelwe ngabaningi eZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise lokhu izolo esemhlanganweni othiwa Kusi Ideas Festival oyenzelwa kwele Botswana. Siqoxe lezi zalane seZimbabwe esihlala kwele Botswana umnumzana Senzo Mseleku.
Kukunjalo umcabango lo has been on the cards for or it has been proposed for a few months nyanzi ukuthi umongameli uMasisi ukukhuluma udaba lolu some months back and yes ungayenzakala ukuthi kuza yenza ukuthi kuthole ukuchapha abantu abaningi abavele kwele Zimbabwe beseza ngapha into esimele siyikhumule njalo yokukhona indeed umcabango lo is designed ukuthi uyenze ukuthi kube lula ukuthi umuntu echaphe. Angithi passport eZimbabwe idroma ngalisayo ibhadala ngama nge-hard currency ngama US dollars ungayilahla izimali eziningi. Lalapha njalo futhi eBotswana ba increase ama prices ama passport. Kathesa umuntu engalahle passport I think ukuthi uyinanzi ngokusha is about 1000 pula. So his money is okona. Those kind of things, ngesilungu they call it ama barriers to trade. These days ngenza ukuthi khona abantu bengachapi bethenga bethengisa ngenxa yokuthi khona abalazi izimali zokuthi bebhadale ama passport. Kodwa into mele sinanzelele ukukhona this program iyenzela ukuthi khona kube le traceability yabantu ngoba it's designed ukuthi iyehlise the number of people abachaphayo illegally. Abantu abachapha beseqi border ama border jumpers ukuthi umuntu nxa esengapha eseBotswana or indeed engapho eZimbabwe akwazakala ukuthi ngubani engagula akula umuntu mazi ukuthi ngubani engachaya imota engatshontsha it's designed ukuba le traceability ngabe uchapha ngesithupha sakhe isithupha lesiyana isohamba laso laseborder bayakwazi ukuthi uzibani bani ungenile lamalanga nje it makes it ukuthi kube nzima ukuthi wena indaba ufuna ukuchapha useqi border uchapha illegally umuntu echapha illegally when this thing comes in uyakuzabe kusukusobala ukuthi umuntu lo is a criminal ngoba akula any other excuse ukuthi uchaphelani ungela mvumo ungela sithupha njengomunye umuntu nje between the two countries.
Zona izizalwane zakwele Botswana uzibona zisamukela yini lelinyathelo elithethwe nguhulumende wabo lo eZimbabwe?
Well abantu bayajiyana ayimboni ukuthi kungayenzakala ukuthi izizalwane zonke zeBotswana zicabange ngendlela efana nayo whether bayavumelana lelo hlelo lolu o abavumelani lalo kodwa engikwaziyo ukukhona bakhona nje abakhulumayo besithi hey lapha kuzahlupa ngoba already kulama kule element yabantu abavele eZimbabwe othola ukuthi they are involved in crime nxa kuthiwa kulele zigebengu ngalokuthola baphakathi nxa kuthiwa kutshontshwa inkomo baphakathi nxa kuthiwa kubule umuntu omunye wakhona ngowekhaya so abanye bayethuka bayakhuluma nje ku-social media ukuthi hey mbakithi sizenza njani manje nxa abantu sebengela ongathi into ebalimithayo ukuthi bechaphe kanti i-passport laphana yiyo yayilimitha ukuthi lawe ubuzimisele ukuthi lapha nxa ngikhipha izimali zonke lezi all those hundreds of dollars kumele mbe ngikwazi ukuthi into engiyichaphela ngale into eserious benxa umuntu ezavuka nje ekuseni ethi isithupha nazo ukuthi ngichaphe mhlawumbe umuntu lo eka feel cost leyo yangena nje thina ngiyewona so kulabanye abakhuluma njalo kodwa nxa ukhangela ama abantu abahlala especially in the northern districts or ama districts lawana which are neighboring eZimbabwe kulobuni nobuningi labana laphana between abantu abahlala ngapha labantu abahlala ngale abahlala across the border so labana they are very happy about it being ngoba kuyaba sizukukona they don't have to ubebehlala umncanyela passport kasekhonza ukuchapha they can just chapha nje into eyayisenzakala kudala kuthi abantu babechapha ngama day pass uhambe edempisa somewhere usuchapha kungela before indaba le ama passport ingena so izanceda I think into ikona ingahamba wonke umuntu ongapha izizalwane zaseBotswana zikhayile indaba lokuthi ayi don't say 1 2 3 months bonke izasebenza njani and then into ukuthi obviously mbichana kancane kancane abantu bazayijwayela bebona ukuthi ayasebenza yini o kuyala ngiyabona
hay lati siyabonga lo ke ngumnumzana Senzo Mseleku isizalani seZimbabwe esihlala kwele Botswana Uma manje sengidedela imuva ngilitshe ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Alibona nsalonu basakazi abahle kizo zonke izindawo ezihlukahlukene. Sicandi lisibuzele phela laphana amakhehla la ezanu la ukuthi mayisitona alande ubulawa kwebandla le-TCCC. Why bengamix kina lawo abantu ababulalayo bebulale ngapha kozanu iphinde ibulale ngapha ko-ND ku-TCCC. Why kusifisa idili lodwa kwaye ukuthi mhlambe abanani lokubulala anikezanu la yazi bethiwa kudlala ngengqondo zabantu yazi. Ayikahle bathatha besenza izilimi kanti izilimi ayiba. Wabona ubona ukuthi izilimi alimastre. Kukhuluma kobulima lo ngabantu abadala kunje angabakhehla ekhuluma into ezingelangqondo kanje haya ya ya hala ungathi babolile emqondweni amakhehla ezanu la kufa abantu besisisibo dawu chamisa la ayizwizwi ngani kakho
siyalibonani solibona ngo studio 7 ngingochuma elupani ngithanda ukusola kakhulu ubaba uchuma ngoba engumfowethu ubaba chuma akuzame impela ukuthi linandzelele ukuthi abantwana bezibadwa baphila njani abantwana baphila nzima kakhulu bayasebenza kwamanye amazwi khona la benza imisebenzi emihle fanga bayenza ekhala kodwa inxa yokuthi izimbabwe ayilamani ayilalutho kugcine nje amasela kuphela manje kungani manje babachubala li support izimpepha abantu abangabe behlupheka kanje babuchuma njengomfowethu akuzange ubona kuna ndlelele ezinye izinto abantu bayafa lapha eSouth Africa bayafa kodwa benza imisebenzi emihle kakhulu abana mapentsheni ufanga ngabe lezi zinto bazenza ekhaya kodwa bazenza kwamanye amazwe ukuze lathi kusithele amahloni why wena ungawuthele amahloni ilizwe linje ilizwe lokho lisifa lisha phansi kodwa lokho sizangiphemba
studio 7 Sithiyo sami bathi dithalo mina ngiphatheka kabi manje ngoba bathi uhulumeni lo esinayo uhulumeni kazibusa uyena lo uhulumeni kazibusa lo siphatha ngalendlela esikhona manje asinakho esinakho amanzi asinakho ugesi kasinayo imigwaqo kasinayo yini esinayo uhulumeni kazibusa wayingcono kabi umhulumeni wamakhiwa ngoba obaba bethu babesebenza babengalala bakhona ukudla babengashwele manje phela lo uhulumeni kazibusa phela kubhlungu manje ngoba ayikho into ekhona mathi dithalo
studio 7 Studio 7 njanda mina ngifuna ukubona sibili inkulumo yabadala ukuthi ungayizwa sikhala kakhulu sizadabuka ngoba lokho sokusenzwa izani lokhu hayi khona hayi ukuthi ingene ezikhwameni zabantu abazidingela imali behawula isingena sibasethi abadala abadinga ayizwa sikhala kakhulu ngifuna ukubona ukuthi uthi izwi lomuntu omdala kanti weli phansi ngifuna ukubona ukuthi kusele kuona lo umuntu ukuthi wayizwa sikhala kakhulu sizadabuka izwi lomuntu omdala kanti weli phansi ngoba lokho sokukhulu lo okwenziwa izana ngifuna ukubona sibili ukuthi isidabukile yini
Joseph ubaba layizwakali kahle thina nosona if usongezwa i-right kwakumele alungise within 3 not ukuthi alungise izinto enikeza izam p f i-advantage not ukuthi alungise izinto enikeza izam p i-advantage so yikho kubonisa khona phela ukuthi usongeza uthunyiwe noma ngabe wenge-TCCC kodwa manje sesebenza e-zam p f lokho kuyacaca nje kusegcekeni nje ngabe kwakungumuntu vele we-TCCC NSV isifiso sikaZulu ngizolungisa izinto within iCCC ahloniphe futhi nabantu abavotileyo bavotela abantu kwakumele abahloniphe so hayi usongezwa lo hayi naye kwabudindo inkulumo zakhe ayazizwakala umuntu umaye ngakwazi into angayikhuluma umele azithulele nothi ukuthi ave sihlukumeze sizise ubuhlungu phezu kobuhlungisa ukuzwayo thina usixolele babudini moya usixolele uma ungenanto yokukhuluma uyazithulela nxa kuba vele usekele usongezwa uhle ukhulume straight ukuthi usekele usongezwa ungagudla iguma baba ungagudla iguma thina sikhathele ngabantu abanjengani so sikhathele ngabantu abangaqedakali abanjengani nabosongezwa nabophuke ngayo sikhathele ngabantu abanjengani
hey, sanibonani sanibonani bafowethu nonke sanibulisa ngithi nje namfahla fahla ngamafishane ayi siyamuza ugawule bakithi uyakhuluma umadala uyakhuluma yena ngenxa yokukhali ngokuthanda ukudla umuntu othanda ukudla laba abakhetha ukudla kunabantu bakubo manje babhizi balandela nomnankakho ezibhunu zakhe bekhohle ukuthi umnankakho lo wasibulaya wabulala abantu bakibo kabuhlungu kodwa manje ubhizi yosuke ebhixeka ne-America ede unkulunkulu uzobajesa kabuhlungu yena ke waye bengajezisa umnankakho wabo lo ngoba yena nomnankakho wabo hambe bulala abantu khona izolo loku baqeda kubulala umuntu kabuhlungu omore blessing bafaka buhlungu ngayo izanu p f kodwa ubhizi uyabona indaba zangakudele ukhulusa ositshela indo zegaza into yokufaya ulungelo solve inkinga khona lapha ekhaya ngomnankakho wabo lo ubulala madala lo ogugileyo ngiyabonga
gawule phendula umbuzo owubuziweyo kuthiwe i-America loba isenza imisebenzi emibi leyo wena oyitshoyo ukuthi iyawuyenza egaza akumelanga ukuthi besole imisebenzi emibi eyenziwa eZimbabwe na eyenziwa eZimbabwe na phendula umbuzo owubuzwe wona babeke luphunga ukuxhanxata igangangana uyazi into oyitshoyo phendula umbuzo owubuziwe gawule sidiniwe ngani gawule lutshumi sidiniwe sikhathele ngezanu p f sicela ukuthi like lisixelele kancane lisixelele sike sitshaywa ngumoya lezanu p f yen lezimbabwe liyasitakanala yasinyanyisa sikhathele siyadubeka sigcwele sisabalele imezwe yonke njengamacimba asabalele iganga lonke alilasisizele njani lona lingabantu bangaphi kanti vele ha
lawo ke bekungamazwi enu linabalaleli bethu lisithumele ngeWhatsApp kunamba nombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Umabhalani omkhulu kuhlangothi lukahulumende wakwelemelika olwe-USAID uSamantha Power utshele abasemhlanganweni we-Second International Grain from Ukraine Summit ukuthi elerussia elaphuma kwisivumelwano sokuthwala ukudla lihlasela ngamandla indawo ezigcina ukudla kwele-Ukraine. Uthi elerussia selibhidlize izakhiwo zikazulu ezigcina ukudla ezilikhulu lamachumi ayisithupha 160 kwachitheka ukudla okwedlula isilinganiso samathani azinkulungwane ezingamakhulu amathathu 300,000 tons. Upawa uthi lezi ayisizo zakhiwo zebutho lakwele Ukraine ngakho-ke elerussia lifuna ukubisela muva impilo kazulu ukubhidliza umnotho wakwele Ukraine lokusebenzisa ukudla ukwenzela ukuthi uZulu avukele uhulumende. Uthi elemelika kalisuze livume elerussia ukuthi lenze lokhu. Upha uthi ngontulikazi elemelika lasungula uhlelo lwe-Agri-Ukraine olokuvuselela ezokulima elizweni lonke jikelele loba lilwisana lelerussia elihlasela ngamandla. Uthi kusukela ngaleso sikhathi elemelika selisebenzise izigidi ezingamakhulu amathathu lengxenye 350 million US dollars, njalo lathola izigidi ezingamakhulu amabili lengxenye 250 million US dollars endaweni ezijiyeneyo. Okwamanje uthi badinga imali efanayo ezavuselela ezokulima kwele Ukraine. Upawa uthi uhlelo lolu luyabukeka okumangalisayo ngoba babambisana njalo lohulumende wakwele Ukraine ukwakha indlela ezintsha zokugcina lokuthwala amabele adliwa nguZulu emhlabeni wonke jikelele. Uthi sebevuselele njalo izitiji zokuthwala ukudla ezisedunube river, njalo elemelika lizancedisa ukulungisa imingcele yelizwe embalwa ukwenzela ukuba kube lula ukuthwala ukudla. Upha uthi sebevuselele njalo iziphala ezigcina ukudla okuyisilinganiso samathani afika isigidi lengxenye 1.5 million metric tons. Uthi lokhu kuzakwenza ukuba kungaboli ukudla okungakathunyezwa kwamanye amazwe. Uphinde wathi amakampani azimeleyo akuqela eBayer leyeCoteva anika abalimi imali inhlanyelo lemvundiso yefertilizer abaza kusebenzisa ngesikhathi sokulima lonyaka. Upawa uthi wonke lokhu kuza kwenza ukuba ele Ukraine lehlule ele Russia libuyele kusimo salo sokuba ngumaqhuzu ekunikeni uzulu ukudla.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika lusifikisa emaphethelweni ohlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngilifisela impela sonto elithukela. Igama lami nguChris Gandle, ngisithi asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni isikhathi esinye, kodwa silazo nsuku zonke ngo 7:30.